i-management committee-ke ye-PDP ihlalile phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele-ke isibopho lesinqumo besenziwa uMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho-ke izinqumo-ke ezenziwa-ke ngulo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bayakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Ye, thina njenge-PDP kasifuni njalo kasithande ukuthi singenele-ke kupolitiki yamanye amabandla kodwa-ke thina sima ngezinqumo ze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe uMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa thina samukela-ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe nguchair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami-ke senza khetha uzibani angimele. Thina-ke kasibi lohlupho lakho kodwa-ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDC thina.
Nxa kuyukuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance-ke.
Bonke bahambelana le-alliance ngoba nakho phela labanye abasekelo abanjengabomduri baka babonakala-ke kwamanye ama-rallies e-alliance. Samukela bona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance.
Njengoba lina lalikhethe yena ngokwakhe uMnumzana Tsvangirai, uMnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe?
Ngokunjalo-ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo, uProfessor Rosman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo, uTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamenti ekwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti. Siyambona kwenzayo enguminista, simbonile inhlelo kade ezenza ephalamenti, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilamsolo ngitho kasisole lutho, ezilongu ibandla le-MDC kuyilo elimlethileyo lade hhayi hamba uyekhokhela i-alliance besikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilamsolo, kasilahlupho ngakho.